sekuzaba nzima ukuba iqembu le-Highlanders lingaqhatshi umqeqeshi obephethe kuleli qembu uAmin Somapiri ngemva kokuba liphakamise inkezo ye-Easy Call ngensonto. Iqembu le-Highlanders liphakamise inkezo ye-Easy Call ngemva kokuba linqobe le-Chicken Inn nge-1 kanya, njalo limpumela ibeka uSomapiri kusimo esihle emehlweni abalandeli baleli qembu njengoba ibhoso kumele iqhatshe umqeqeshi omutsha. USomapiri ubephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu esebenzisana loMelusi Sibanda kanye loCosmas Zulu, njalo baphiwe lumlandu ngemva kokuxotshwa kwaBongani Mafu, yena obesebenza loMandla Mpofu, Peter Nkomo kanye loNetsayi Moyo. Ensukwini ezedluleyo iqembu leBhoso likhuphe imibiko ethi kulabaqeqeshi abambalwa abadabuka phesheya abalibhalele bedinga umsebenzi, ikanti omunye walabo eRoyal Akbayo isizalwane selizwe leHolland uke wafika laseZimbabwe. Ekhuluma ngemva kokunqoba kweqembu leBhoso, uCosmas Zulu uthe nabawufezile umlando abawuphiwe yinkokheli yeqembu le-Highlanders.
Abantu lapha sometimes elizweni la bayeyisa abantu abakibo kodwa abantu abakwaziyo kudala nakudala abadala ukuthi lapho kunoCosmas Zulu kwenziwa njani bayawazi.
Okupha abalandeli beqembu le-Highlanders ithemba lokuba uSoma engenza kuhle yikuba wenelise ukunqoba iqembu eliqede imidlalo yeligi likuzinga lesithathu engalaneni yemiklomelo ele-FC Platinum kusigaba se-quarter final, ukuthi kusigaba se-semifinal iqembu leBhoso litshaye iDynamos seqede ikuzinga lesibili, ikanti kufinali inqobe iqembu le-Chicken Inn okuyilo eliphakamise isicoco seligi lonyaka. Ukapteni weqembu leBhoso uFelix Chindungwe uthi yena ngokunqoba kwalo izolo iqembu le-Highlanders liphindisele ukudliwa elikwenziwe ngele-Chicken Inn kwimidlalo yeligi.
Umdlalo kaDutrick ngobantu abona i-local derby and Chicken Inn sike yasidla home endawo kuma-league games yethu. And then yabona i-cup game is a different game altogether, yabona yilani othi for 90 minutes ewudiwekhewekhe kulisebenze hard for 90 minutes ingaqedwa phela sokuphelile bese kuyenzileyo.
Iqembu le-Highlanders lithole inkulungwane ezingama-82 ngokunqoba kwalo, ukuthi ele-Chicken Inn lithole inkulungwane ezingama-50. Ngiyimeli Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.